Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Nkomo ngesikhathi abanye besethesa umuyi icala lokuthengisa isizwe samaNdebele.
Thina be-Student Coalition for Change si-celebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo.
IParliamente ye-Afrika, iPan-African Parliament, iqhube umhlangano wayo wakuqala uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira weZimbabwe osanda ukukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale abanye besola ukukhethwa kwakhe.
I've been very, very busy campaigning ukuthi uComrade Jarumbira ekhethwe ebe nguye umongameli wePan-Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Jarumbira.
Bayakhala abazali ngezikolo esezibhadalisa imali yama school fees eqathaniswa lesisindo sedola leMelika.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika, ungakalinganisi school fees lemali yaseMelika. Kumele uqale lapho imali etholakala khona, ezuzakala khona, kungakabi lapho imali esiwa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla lilanga lesikhumbuzo sokubhubha kwakhe wakhokhela ibandla le-PF Zapu umnumzana Joshua Nyongolo Mqhabuko Nkomo ngesikhathi abanye bemethesa icala lokuthengisa isizwe samaNdebele. Unkomo wabhubha ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1999 eleminyaka yokuzalwa engamachumi ayithobaminwembili lambili 82. Abanye bathi uNkomo wathengisa isizwe samaNdebele ngoba wayeke waphiwa ixesha ngabelungu elokukhetha ukuthi isizwe samaNdebele sixoxebuke kweleZimbabwe yena wala. Abanye bathi njalo uNkomo wayengamelanga asayine isivumelwano se-Unity Accord lomnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-1987 esabangela ukuthi ibandla le-PF Zapu liginywe ngelezanu. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele uNtungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lizahlala limkhumbula uNkomo njalo libuka imisebenzi yakhe emihle ayenzela isizwe.
Thina be-Student Coalition for Change si-celebrate impilo kababa uJoshua Mafukufuku Nyongolo Nkomo. Siyakwazi ukuthi mhla ka 1 July 1999 ila inkosi yakhothama. Sitho njalo thina bakwethu namhlanje lilanga elakusasa esizabe sikhumbula ukusishiya kwakhe, kodwa sikhala sibethemba ngoba wathi ilizwe leli lizalungiswa yilutsha. Siyabona sibili ukuthi into wayikhulumayo esaphila sokusenzakala. Wathi uma ufuna imali lima. Siyabona abantu bonke kulezi zisuku sebegijima ngamakhuba belima indawo yonke nje lamadorobheni sebelima. Sikhangele njalo ukuthi uNkomo wafundisa abantu wathi hlalani kahle lingabi lenketo abatshali. Akulakula, akulamkhiwa, akulamshona, akulamzezuru, akulamndebele, akulamtonga, akulamsuthu, akulamkhalanga. Konke lokhu yizifundo zakhe ukuthi iZimbabwe zingabantu banye. Thina be-CCC singamelwa ngubaba u-Advocate Chamisa, siyabonga imfundiso wasitshela yona njongo kodwa akazange akholise independence lokukhululeka ngumuntu abamthwalisa nzima waze wabaleka eZimbabwe wayaphephela England befuna ukumcitsha wahlupheka umdala waze wangena phansi kodwa kathesi sesibona inengi sebesebenzisa yena ukukhuluma kungani basebenzisa ukuthi babe lokubelo lokuthi abantu babathathe bamzonda ubaba unkomo waze washona abanye bazigqada ngeunity accord hayi chibo ubaba wavuma wathi ukunceda lokusiza isizwe sikamzilikazi wasayina kodwa wasitshela wathi inja ingahlali ibambe ithambo wathi ngenanini isikhathi singafika kube selitshiya thina besisi siyabonga ngoba konke owakufezayo lowakubhalayo namhlanje noma ekhuluma kungani kukutsha kazange efune udlame kazange efune inketa abatshabi wafuna ukuhlala abantu bazothile abantu bebelothando bethandana
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change Udaba lokuthi unkomo wathengisa ilizwe lumemetheke ekuqaliseni kwayo nale inyanga lapho umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo atshele khona umhlangano webandla lakhe oyenzelwe ePlumtree ukuthi impela unkomo wathengisa isizwe sikaMthwakazi Lokhu kubangele ukuthi abalaleli beStudio 7 abanengi basithumele imbono yabo ngalolu daba. Ngisizwe omunye wabalandeli beStudio 7 esola labo abathi unkomo wathengisa isizwe.
Mina ngumama okhulile engake ngizivezwe igama lami. Ngifuna ukuphendula ubaba lo othi unkomo wathengisa ilizwe. Nxa eza ukuthi unkomo wathengisa ilizwe, walithengisa ngayiphi indlela unkomo ilizwe. Unkomo wayevikela igugurakundi le ayibulala abantu. Yikho wabumba iunithi lo mgaba. Isikuthi wathengisa ilizwe. Kambe wayezathengisa ilizwe njengoba walilwela ilizwe kangaka. Ayiphume siya khatshana esiyalwela ilizwe. Kambe amazwe lamazwe leli ilizwe. Ngesikhathi seliwini uyilizwe sokuthi ungumthengisi ngali. Ithengise bani wathengisa bani mina wayevikela lokhu kokubulawa kwabantu wakubona kungcono ukuthi avume lokho kwakujonga so nxa seliza kuthi ungumthengisi wena othi ungumthengisi wenzani uyini wenzani elizweni
Hello ke umlaleli weStudio 7 osithumele imbono yakhe sizalethulela ngokujulileyo udaba lukamnumzana Nkomo iviki yonke ezayo thiyani indlebe Idale lePhalamende yamazwe awezwekazi leAfrika ePan-African Parliament izolo iqhube umhlangano wayo wakuqala wokuqoqa inhlelo zayo esigodlweni sayo kwele South Africa uholwa ngumnumzana Fortune Jarumbira oweZimbabwe osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli waleli dale lanxa abanye bebesithi ngabe engakhethwanga ngoba elembali yokwephula imithetho yeZimbabwe njalo esazakala ngokuthi ulilunga lebandla leZANU PF yena eyinduna okungahambelani lesisekelo sombuso welizwe umnumzana Jarumbira usehlangane lomnumzana Julius Malema umkhokheli webandla eliphikisayo eSouth Africa ele Economic Freedom Fighters elingelinye lalabo abakhankasela ukuthi athole lesisikhundla uMalema umthayele ihlombe uJarumbira Ngokuqala ukuthi kukhethwe umuntu ovela kumhlubulo wezansi emandebeleni ukuthi akhokhele leli dale selokhu labunjwa ngomnyaka ka-2004. Leli dale labunjwa ukuhlaziya indubo ezibhekane lezwekazi le-Afrika. Umkhokheli we-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, uthi ibandla lakhe lakhankasa labanye balo abemazweni agoqela ele Namibia, Malawi, Zambia, Swaziland, Liberia, Lesotho, leSouth Africa ukuthi umnumzana Jarumbira anqobe kukhetho lokudinga umkhokheli waleli dale. Umnumzana Ndibali usole abacothoza umnumzana Charumbira esithi ukukhethwa kwakhe akuqondananga laye yedwa kodwa kunikeza isithunzi umanyano weSADC. Uqhubeke wathi ukukhethwa kukamnumzana Charumbira kubonisa ukubambana kwamazwe eAfrika lokuhlonitshwa kokuqhubelana intambo zokukhokhela leli dale.
Thina as EFF Zimbabwe lati we've been on the forefront. If you follow ama Twitter, I've been very very busy campaigning ukuthi uComrade Charumbira ekhethwe ebe nguye umongameli wePan Africa Parliament. So we are very happy. EFF Zimbabwe is fully in support of Charumbira as president wePan African Parliament. We are very excited and very encouraged. Ukuthi Africa is moving towards a direction ye unit. We are very clear ukuthi iSADC deserved a presidency ye Pan African Parliament. We've been pushing very hard. EFF Zimbabwe, EFF South Africa, EFF Malawi, EFF Zambia, EFF Namibia, EFF Liberia, EFF Swaziland, EFF Lesotho, and wonke ama EFF nje jikelele. I am very excited. So tina njalo siyavuma and siyakuthokozela kakhulu ukuthi iZimbabwe as a country within the African continent eSADC yiyo esithole ukuthi ibe lo president wePan African Parliament. It's not about Charumbira, it's about Africa. It's not about Zimbabwe, it's about Africa. So akula nto ukuthiwa uright kumbe kakho right. Tina, we are excited ukuthi uCharumbira, a son of SADC, has been elected ukuthi ebe president wePan African Parliament. We are very thankful to uComrade Julius Malema, uCommander-in-Chief weEFF Africa, weEFF yonke jikelele, ukuthi he was right at the forefront in fighting for a presidency ukuthi ibuye kuSADC. You will remember ukuthi last time iPan African Parliament ya ajena because ama East, Western and other Africans were refusing to understand ukuthi it is our turn as SADC. We congratulate uComrade Fortune Charumbira ukuthi hayi sithi amhlophe sithi let us work together, let us move towards the unification of Africa, let us move together in making sure ukuthi Africa iba borderless. We need Africa elo one president, we need Africa a very clear about its resources, a very clear about its land, a very clear about its history, its culture, its community. We are very clear, we are very excited.
Kodwa abanye bayasola bathi umnumzana Charumbira kasilungelanga lesisikhundla ngoba imbali yakhe ayinhle kwezombusazwe lamalungelo oluntu kumbe ngabe kukhethwe omunye weSouthern Africa.
Tinabe EFF, we have said ukuthi i-election le ekade ikhona ye-Pan African Parliament is very clear ukuthi is about Africa, is about SADC, is about a rotational presidency, a principle ye rotational presidency ye-Pan African Parliament. That's what it's about. Labo abathi uCharumbira this and that, tina we do not agree and we do not care. Tina we are focused on moving towards a unified Africa, moving towards a borderless Africa, and making a statement that the Pan-African Parliament must be rejuvenated, it must be redirected, it must have a clear program as to where it must go and where it comes from. So tina, we are not very much bothered about the person. Tina, we know very well what is about Africa. It's about the future of the continent. So we cannot be diverted to focus on the person instead of what we have just won. We've won and this is the case. And we are very excited and we continue to celebrate.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le Economic Freedom Fighters Zimbabwe, obeqoxa ecingweni le Studio 7 esebilitane. Ukuthi Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkampani yozokwethekelelwa kwelizwe eAfrica Sun Limited isizasuka eKingdom Hotel edolobheni leVictoria Falls lapho kade iyiyo ehola liwetela ngenxa yokungavumelani labanini bayo ibhanga leFirst Capital Bank. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa acwayisisa udaba lomunye owesifazana uChipo Rutsaba owakobulawayo obhubhileyo ngemva kokunatha ithefu. URutsaba ubikwa etholakele endlini esaphila ngomunye omsebenzelayo wasemusa kumakhelwane lapho abazame ukumhlanzisa ithefu ngokumnathisa uchago kodwa kwehlula. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Igama lami nguVela Ngoma, ngivela eBrunaberg. Ngiyalibingelela lonke bantu be-67. Ngivumelana esikhulumi esikhulumileyo sithi hayi inkomo wachiya esithengisile. Ya, kububi kabi esintwini ukukhuluma ngomuntu osehamba kodwa okukhona liqiniso liqiniso. Ukuthi hhayi ngasithiya ngakuhle uSmith wayefuna ukumnika imathebele lendingo 1977 wala manje kathesi inxaso kunye lapho kufana nokuthi sesicolonize ngabantu bemashonali sebesicolonizile ngoba sebegcwele kathesi konke lapha veli sunezikolo uzazo sokuthiwa zikakufundiswe isishona kakhulu yena lo ofuna ukungena yena lo uzezwe sephambili phambili sithi ezikolo zethu kakufundiswe isitshona ongasafundisa isindebele.
Sibingelele emsakazweni sithi linjani bantu bakithi kuzo zonke izindawo. Hayi siyaphila hayi kuyezwakala izindaba siyazimamela kusakwamalanga abantu lezikhulumi ezikhulumayo abantu izikhalazo zabantu siyazizwa bantu bakithi hayi khona kuyiliqiniso mpela leli elikhulunywa ngabantu impilo yalaphana ezimbabwe inzima ongangukuthi kona akula bhizinisi ongalenza ngoba umuntu uvula ibhizinisi kuyathenga abantu abantu kabalazimali wani ilizwe vele kalila mali akula lizwe lingaba right lingalamali yalo kunzima laphana abantu bakithi. Wonke umuntu olaphana mawuthi uyavula ibhizinisi usuke ekhangelele kuwe wena ovela kwelinye ilizwe ukuthi uzamnceda abantu kabalazimali ekhaya ngapha sokuthiwa kuyakhutshulwa izimali ezibhedlela kuzo zonke indawo kubhadalwa inkinga phela leyo esebantwini laphana kuzogcina mpela sokutholakala umuntu efile kungas la muntu ongcwabo ngoba abantu bathwele nzima mina ngimangaleke ukuthi bana laba bona baloke besithi eZimbabwe kuright ye ngamanga la akhulunywayo kwatinity kanti bona baphila kuyiphi iZimbabwe bona bangakuboniyo khona ukubona ngabi abantu sikhathele ngabantu abasebenzele ezikomeni zabo. Hayi
seribonani seribonani isidi sizini seribonani hayi ngikhulumayo ngiphinsi ngisike ngigwalathi umabhalabhala kompofu ngale kwesasana edisini hayi mina imeseji engidlulisayo ngokukhuthaza abantu ngikhuthaza abantu ukuthi hayi madoda sambini siyovota sambini madoda siyovota sambini sesiginyile bakithi sazalele ukuhluphekeni namuhla lokhu esihluphekile sambi yathi umuntu omutsha kodwa ungakho ubhizi lezane umuntu onjani ngicela abantu abatsha sambini sambini ngokuningi kuthi siyovota singadinwa lo nyaka umnyaka wethu nesiye 2023 umnyaka wethu ukuthi siwine.
Ngiyabingelela kustudio 7 ngibingelela abasakazi nabalandeli salibonana lapha ngithi nami-ke ngithi upawula nami lokhu engibonayo okungumbono wami ngithi mina isikhathi sokuthi abantu bebambane manje aso sikhathi sokuthi mina ngoba ngilo mhlobo kumela lo mhlobo ube wodwa lwani ube wodwa ngokunjalo angeke kusisebenzele lokho into ezosisebenzela ukuthi iZimbabwe iphume kulokho ekikho manje ukuthi abantu sibambane sikwazi ukukhipha iqembu elibusayo eliyilo eselibusa iminyaka eyi-42 years. Ayikho into nje eyenzakalayo instead ukudilika ilizwe. So njengoba ilizwe lidilika masingadiliki thina sibambaneni sivote sikhipheni izano PF
ungangena iCCC is fine, is up, MRP, MDCT, whatever party is, thina sifuna ushintsho. Sesifuna nje change. Ichange ukuthi ngubani owinileyo akusebenzi lokho futhi ngeke nje kusebenze. So hlala lokho esikhala segovernment, sikwelo phezu sikhuluma sizenza abantu abangayanga esikolweni amagaba. Kanti ke singabambana siyakwazi ukuthi izano siyikhiphe noma ingariga sivoteni sonke leyo party ezongena abantu sohlala phansi singabantu kukhulunywe kubunjwe constitution yelizwe entsha umthetho sekelo ukuthi manje kuyosebenza kanje and then kufakwa umthetho ukuthi umuntu kumele buse 2 terms or 1 term is fine ba abantu bavumelana nakho lokho imajority eZimbabwe abantu baseZimbabwe kuyabe kulungile lokho lokho ukuthi hey akunqonyelizwe hey abantu hayi khona lokho akusizi lokho akusebenzi lokho akusebenzi singabantu sonke kuyahlalwa phansi kulungiswe le ndaba kube right nje abantu bephile abantwana bethu abalandelayo emuvi new generation ithole ilizwe lilunge sizana ngoba umntwana ozelwe from 1980 kazange ayibone inkululeko until today naye senguyofayithayo akazi uyafayithi fayithi into angazange ayibone so into emele ibe khona yokuthi sibambanene konke okuzolunga ngokubambana hhayi ngokuthi e batsho bacima ulokhu yikho kumele kwenzeke ngoba lokhu yilokhu khona lokhu kubizana Mpumalanga wadwada kusebenza ngiyabonga
Njani mthokazi omuhle nabastudio 7 esilethele indaba zethu ezinhle hawu siyabonga khala ngamadoda akithi lawa ama-MRP la ama-MRP 9 lawa it's not fair man okwenzakalayo it's not fair ngiyakhala ngala madoda emzabalazweni hhayi umzabadisturb bezama ukudisturb wona umzabalazo wethu no akukho right bangaki bona besenza amacala lapho kulo mama owatholakala le gold sesimadela igold la wenziwani ngendaba yathi ngwaliphi bandla hayi babengenzi njalo kuti laba abantu abenzangalutho laba benzangalutho serious bona basimagisha igolide labo besihlala benza amacala benyamalalisa abantu every time emini nebusuku why besenza kanje kodwa why bephatha kanje abafowethu bona behlala besenza amacala case after case abenzikamapagwapa ilizwe lelo umuntu noma ubani bani uyazenzela kokuthi silidwa izimpumputhe zonto zoyiduze yakhudulana zimpumputhe zonto abantu ilozela umuntu okwagula ipoison ayiphume engqondweni la ayiphume ipoison engqondweni bonke laba bantu ababafakelana amatshefu basangene nje umsangano nje odozakalala niye kuthi ulizwe lilomongameli abantu kompuza edlemini babubona bayazenzela ama-favors abo besiyale kunini besenza izinto bawona lapha abakhona even sikhuluma namanje sokhona abakona ukukhulu manje angeke sithule sebesokhe sikhuluma vuka
Yes, salibona ngo Studio 7 yakukhulumisa ukhulumayo uzenzele chagone likhulu ko plump ko suwo. Ana ngithi nje abantu bakamthwakazi singathi bengasho kuma bonke umuntu ozazokuyindebele ephose naye iJSV vaneni sithaseni into yakithi sikehlukane nento zase next door esihlukane nabo 3+C sihlukane nabo zana sike sizenzele okwethu ngoba indebele ungazibona nje sa hayi bazayenza icanje kona okwenzayo uzaphumelela hawu uyaziroba ngoba vele into ehluphayo ukuthi uyabe ukhuluma khona ukuthi onjalo ngekho ezweni lakini sezwane kuhamba so ngithi bantu bakamthakwaza bakuvuleka izindlela beke besupport into engeyabo ngiyabonga
nani basakazi bethu abahle bakastudio 7 hhayi siyalibingelela hhayi nasiziphilele kumbele njani lina bonke ochris gande wantungameli nkomo ha basakazi bethu abakhulu asiyalibingelela lonke phela sesibona khonokho okuzayo funa ukuthi ngingene lapha mphawuli lethi imeseji yami la ngemphawule la ngemphawuli ukuthi khona divele njengoba siyabona iphumile i-100 bond umbuzo wami kustudio 7 ukuthi isebenzani iloncedo lwani i-100 bond leZANU-PF yayo siyahlupheka manje kodwa but basinika i-100 bond yabo le bathi siyenzeni ngayo
salibana studio 7 linjani hawu siyajabula kusinyuze ezimnandi ekuseni ntambama hawu siyalibonga bafowethu asaziwa ukuthi lasivela kuphi eyi madoda hhayi lapha kunzima la siyabona siyezwa lalapha sokuyangena isibanda ukuba umvayisi uvayisi wakho wakho mnangako ha kunzima madoda umbuso wamasotsha umbuso wamasotsha ha umbuso wamasotsha madoda hey ah sasi saphephela kuphi thi amasotsha afakane ezikhondleni bafuna ukwenza kwenkani oh noma umfana engawina uthixa isimo noma singayivoteli wini ekwazi ukwala lo mbuso orobe kwazi ukuriga la ngale masingaye court siyakwazi bathemba umalabo ha kunzima madoda kunzima kodwa hayi singabuyele emuva sivoteni bafowethu sivoteni nabanye sisaregister asizameni ukuvota bafowethu singabuyele emuva sivoteni madoda yeah ah but wona siyawubona lapho wafuna ukuya khona umbuso wakho kodwa siyabona ukuthi uma kungenzeka uma singayifake court ha bazi umalabo ukhona ngabe uzaba backup uzababisela back to ngoba inhlali yenzeka hayi kodwa madoda kukho okungapheli madoda kuzabaphelela kuzabaphelela ha umbuso wamasotsha straight umbuso wamasotsha ma-detect yeah kodwa hayi kuzaphela madoda kuzaphela akukho okungapheliyo uNkulunkulu kadawa ngowethu sonke bafowethu hayi siyabonga ukhulumayo uPetros wakuhlala ngisempumalanga wakuzala ngiselupala ngiyabonga Studio 7
Siyabonga lathi ke lawo bekungamazwi yenu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Bayakhala abazali ngezikolo esizizabhadalisa imali yama-school fees lezinye indleko zemfundo. Iqathaniswa lesisindo sedola lemelika kusetshenziswa isilinganiso sebhanga. Lokhu sokwengezelele ukuhlukumezeka kukaZulu okhala ukuthi iholo lakhe lokhu lingakaqathaniswa ledola lemelika. Okunenga sikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Isinqumo lesi sisolwa nguZulu othi abantu abaningi eZimbabwe bahola imali ephansi njalo engahambelani ledola lemelika. Umnumzana Themba uye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uyakusola lokhu.
Ukuthi abadala sebebanjwa inkunzi. Uhulumende uyala uthi yena kala i-US dollar yokunikeza izisebenzi zakhe ebantwini ukuthi balisebenzise. Uthengeni imfundo uyavela obala ukuba yena imali yelizwe lakhe kasayifuni kulombandela bani ebazalini ukubhadalwa kwe-fees nge-US dollar abadala abaningi bazayehluleka.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ye-Consumer Rights Association uthi awuqedakali okwenziwa nguhulumende.
Indlela eqondileyo ukuthi uqale ulinganise amaholo lemali yaseMelika ungakalinganisi i-school fees lemali yaseMelika. Kumele kuqale lapho imali etholakala khona ezuzakala khona kungakabi lapho imali esiwa khona. Okwamanje kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kakayibambi kahle leyo nto isalahleka kakhulu. Ngoba izisebenzi nxa zingazuzi imali elinganiswe ngemali yaseMelika kumbe bangamatitshala kumbe bangamanesi kumbe ngabasebenza noma ngaphi kodwa kube sokuthiwa bayekhipha imali elingana leyaseMelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni isakhamuzi sakoBulawayo uthi kuzakuba nzima ukuhlawula indleko zezikolo nxa iholo labo liyabe lingakhwezwanga.
Okwenziwa nguhulumende nxa yethu uzama ukuvimba i-inflection ukwenza ngendlela engakhangeleli abantu phakathi. Khathesi kunje iholo limilwe ebantwini abaningi. I-US lele likhulunywayo kunzima ukuthi silibambe. Lama rates abo abe etshintsha kokuphela. Kunzima okokuthi ngabe kufakwa umthetho wokuthi noma ngaphi wonke umuntu sehola i-US kuhlanganiswa le-RTGS kuzabe kukhulumeka. Kodwa khathesi i-fees ayibhadalwe ngendlela ebibhadalwa ngayo.
Umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi izikolo sezivunyelwe ukuthi zibhadalwe ngedola lemelika.
Schools are allowed to peg the fees in US dollars. Let it be on record that it is ministry policy and government policy that parents may allowed to pay a currency of their choice, the foreign currency which is legal tender. And no school is supposed to allow any form of payment at the prevailing bank rate. all payments that are then in Zimbabwe dollars are paid or should be paid.
Kukhangelelwe ukuba abanye abantwana abazakwehluleka ukuya ezikolo ngenxa yokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Idola leZimbabwe okwamanje libiza amadola eMelika angaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-365 Zim dollars emkambo wemali ophansi kukahulumende weZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngobathabile Masuku.
Siyabonga bathabile isikhathi du sesidliwe ngumangoye. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ozayo, kodwa ke ngempela sonto lenelisa ukulalela indaba zakusihlwa 7:30.